Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 yesonto mhlaka 18 kuNhlolanja 2024 ngoCape Stube. Le ndabeni zethu lamhlanje. Abokuchelele SSC eliphansi kokukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washman Ncube lomnumzana Tendayipiti ukuba bakhokhele ibandla leli.
Lake labona iloja elixotsha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, ukeke kwenzakala khonoko.
Wawuceleli kamnumzana Sengezo Jabangu wawala lokhu ukuthi sokukhethwe ababili laba kanye loLinet Karenye Kakonye.
Sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lowo okwenza idolobho lakobulawayo, sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-City Council.
Ikansili yakobulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni esemthethweni. Salethulela izamatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakuceleli sisisi eliphansi kwelikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangisa ukukhethwa kukamnumzana Washman Ncube lomnumzana Tendayipiti ukuba bakhokhele ibandla leli. Kodwa abakuceleli kamnumzana Sengezo Jabangu bakwala lokhu ibandla lesisisi libike izolo ukuba selikhethe ababili laba kanye lonkosikazi Linet Karenye Kore ukuba bakhokhele ibandla leli benikana amathuba. Umnumzana Bhasha Osibanda okucele leli uvumelana lokwenzakala kubandla leli elikaThimba hathi icele likaJabangu.
Okubalulekileyo okumqoka okuyinqaba yenqobo okufanisa abantu bakithi bakuzwisise yikuthi ibandla le-CCC nxa sikhuluma nge-highest decision making body, umzimba ophakemeyo othatha izinqumo kuthiwa yi-Citizens National Assembly, ungananzelela ibandla le-CCC lisungulwa yiyo i-CNA eyayithatha izinqumo, eyayivumelana, eyayihleli balisa ukuthi khathesi kuhamba njani, khathesi kume njani, khathesi izinto zithini. So lokho okunye okukhulunywa ngabanye okungaphandle kwe-CNA hayi ngamaphupho nje, zinganekwane, yinto yabantu abahlezi ngaphansi kwesihlahla nje befisa anti uyazi ukuthi kupolitics omunye uyabe hlange siyale nje kuphela.
Umnumzana Bhasha Osibanda ukucelela isisisi elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba, kodwa umnumzana Sengezo Jabangu uthi laba ngabantu abangaqedakaliyo.
Yiwo phela esasikhuluma ngabo sithi amasela agombolozele uprezidenti lizawabona, yibo bona ababantu esasikhuluma ngabo. Bale constitution yabo bazamile ukutshontsha iparty, baya ecourt behluleka, bazama ukubhala izincwadi behluleka, kathesi sebeza kwala njani vele ukuthi lezi zinkokheli ze-CCC bona yibo abangasonkokheli ze-CCC ngani ngoba bahamba ecourt bayatshengisa ubufakazi ukuthi sebele constitution yabo, sebengeyinye into, sebengeyinye inyamazana ephefumula ukuphefumula okungayisikho okwenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa bayakhuluma sibeqhubela phambili esithi khonokho lingakwenza kuqhubeka ngakho balixotsha ku-CCC, kambe kwenzakala khonokho.
Lake labona iloja elixotsha ulandlord endlini ukuthi uyathusula iloja usufike waloja kumbe wahlala kumbe okwemamansi usufuna ukuthi usuthathela umastanda indawo yakhe, ukeke kwenzakala khonokho. Into abakhuluma ngayo ifanana lokuthi langa lingawa liwele phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, into engasoke yafayenzakala. Iparty yibo abantu abafuna ukusibisela emuva abalo balokhe befuna ukubona iZANU-PF iqhubeka ibusa ibandezela abantu, iZANU-PF iqhubeka ibulala i-economy, bona babebhizi belokhe bekhonkotha okungapheliyo. Ekubi ukuthi ngicine ngisebenzisa amazwi anjalo ngenxa yokuthi ngabantu ababisela uZulu emuva, ikanti ke bekwazi iqiniso ukuthi uPresident Nelson Chamisa ubengayisiyo yedwa kunhlanganiso, ube lamabo mangameli ade bemsekela, uProfessor Welshman Ncube, uTendai Biti, umama uMaigore, yinto eyaziwa ngumhlaba wonke, bona bodwa yibo kuphela abaright, yibo kuphela abangakufuniyo khonoko. Uyabe ungumuntu onjani uphila ku organization ukuthi you are the only one othi kumele kulandelwe wena, nxa into enye isenzwa ngomunye umuntu isimbi kayise into eqondileyo.
Yebo, wena ngohambisa ibandla kuzana?
Angizange ngihambise ibandla kuzano. Bona mhlawumbe yibo abafuna ukusebenza lezano, because kulomuntu ongathi nxa upresident esebalekile siyakwazi izizathu zokubaleka kuka president ukuthi kuyini, and zizimgceke lezo zizathu zokubaleka kuka president. Akula muntu onganika ade lokho ekhuluma sithi election izabuya ngoJune abe sengumuntu osebalekile, umuntu ade khulume sithi isadaki yabuya ngoJune sekwenza ama fresh elections zukuzuku, usethwele ibhatshi lakhe usebalekile. Izizathu zakhona zonke lezo siyazazi. So laba ngabantu asebefuna ukumisa inhlanganiso ukuthi iqhubekele yephambili. Abantu beZimbabwe babe le alternative lapha abazaba lo mthunzi wabo ukuthi baphikisane lezano PF. Abakufuni khonoko ngoba bayakwazi ukuthi uWelshman Ncube umhlaba wonke uyamhlonipha, ilizwe lonke liyamhlonipha, iregion iyamhlonipha. So is Tendai Biti.
Umnumzana Sengezo Jabangu ngozithi ungunobhala jikelele welinye icele le-CCC bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
Uhlelo lwe-Live Talk ngomvulo mhla ka 19 ngo 8 p.m. sizabe sixoxa ngokuqatheka kokulima izilimo ezivuthwa masinya loba kungelazulu elaneleyo njengalonyaka ezifana lenyawuthi lamabele. Sikhuluma nje iZimbabwe ibhekane lendlala embi, njalo abantu abafika izigidiphose ezintathu 2.7 million badinga usizo lokudla. Kambe ingaqedwa njani indlala ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi? Lithiye indlebe ngomvulo lizwe sixoxa lengcwethi kwezokulima ezigoqela usikhucamfundo Thafazwa Mabhawudi osebenza lesikolo seLondon School of Tropical Medicine, yena owaxwayisisa kabanzi ngalolu daba njalo waloba ugwalo olule nkuthazo kubalimi.
Ikansili yakoBulawayo ithi izasusa abantu kusasa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni ibahambise endaweni ezisemthethweni. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabanye njalo abasuswa emadolobheni atshiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomsekeli kameya wakoBulawayo, uMnumzana Edwin Ndlovu.
Njengedolobho lakoBulawayo sikhangele okokuqala umkhuhlane wekholera lo osumemetheke kakhulu elizweni, okhona njalo kumazwekazi eSadik. Bese sikhangela njalo lokungcola okwenza idolobho lakoBulawayo. Sibe lohlelo lona lolu lokuthi kasikhipheni-ke labo abathengisa ngokungekho emthethweni ezindaweni ezingavunyelwanga i-City Council. Bese sikhipha njalo nalaba bemchova bemshikashika abathwalela ezindaweni okungavunyelwananga i-City Council. Luhlelo-ke esiphakathi kwalo-ke sesibaphile-ke esingathi inotice ukuthi basuke kulezo ndawo, ngoba nxa bengasukanga-ke i-council-ke isizayenze kokubakhipha-ke ukuthi basuke kulezo ndawo. Laba abathengisayo kakhulu ku-50 Avenue savumelana-ke laba abakhokhelayo abakhangela-ke inhlanganiso zalaba abathengisayo ama-vendors ukuthi nxa bephuma-ke kuzasala kulungiswa, kuhlanzwa indawo, kudwetshwe imizila, besokusithi inani elithile lizaphenduka lizothengisa njalo khona lapho ngoba sananzelela ukuthi ubuningi babo abanye kayisibo bantu bakobulawayo ngabantu ababuya bezothengisa ebusuku balale ezitaladeni bengcolisa ngoba bengela zambuzi bavuke beqhubeka bethengisa nxa bakuthengisa kungaphela sebebuyela ezindaweni abavela kizo yikho sananzelela-ke ukuthi bakhona abanjalo yikho sithela ababakhokhela-ke inhlanganiso zama-vendors ke babuye lama-registers abo sibekwazi ukuthi lowo ngowabo lowo ngwalapha kobulawayo nxa sokulungisiwe-ke kwadwetshwa imizila-ke bazabiselwa-ke bathengise sokuyinto esemthethweni le mali abayibhadalayo sithathwa ngukhansela
ye kodwa-ke siyabona likwenze khonokhu labanye vele bangasoze bethole indawo lezi ngoba ningi kakhulu phela bakuya ngaphi
hayi kakho ngasoze athole indawo sizazama njengedolobho ukuthi sibone ukuthi abantu bathole izindawo zokuthengisela okunye sikwenzayo silohlelo lokuthi centralize phela kungathengiswa edolobheni kuphela i-CBD sile mkambo esizayivula enkulumane complex entumbane complex kizo zonke nje izindawo zemalokishini abanye baza kuyathengisa kuzona lezo ndawo abanye ke bazasala bethengisa edolobheni kodwa konke lokho lamabizo alaba abazathengisela endaweni ezithile sizawaphiwa zinkokheli zenhlanganiso yabona laba abathengisayo
ye sizwile ukuthi kumele basuke namuhla kodwa-ke bangela ukusuka kuze kube kusasa liyabenzani
sizawakhipha
njani
funa idolobho lihlanzeke
labakhipha njani
sizawakhipha nje kuhle izawakhipha kuhle nje kodwa-ke asifuni ukuthi sifike khonapho yikho sikhulumisane lenhlanganiso-ke ezibakhokhelayo ukuthi-ke zibazise ukuthi basuke njalo kasithembi ukuthi ukhona ozakwala ngoba abakhokheli babo hhayi bakhanya bavume ukuthi sebekhulumisene njalo sebebhalile amagama alabo abafisa ukuthi bathole indawo maso kuhlanziwe kwalungiswa
lo ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa le-studio 7 ekobulawayo asizwe njalo unkosikazi Deborah Mukasa ukuhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association
sithanda ukubonga i-city council kanye lohulumende kanye le-local government esithe yavuma ukuthi kuvulwe u-5 avenue simsebenzise njengathi thina esizisebenzayo sihlangene njenge-informal sector working group yakobulawayo ama-association achiyeneyo savumelana ukuthi i-city council isidwebele ama-base so ngemande kusasa nje kuvukayo kungatholakali umuntu emgwaqweni esebenza ukwenza ukuthi sivulele i-city council iqalise ukusebenza isidwebele bedweba njalo ama-base thina ngapha njengezinhlanganiso njenge-informal sector silama-list ethu esahlanganisileyo sisebenzelana kanye le-council esizabe sesiqalisa ukuthi si-allocate abantu lapho abazabe bethengisela khona ezindaweni ngezindawo ezichiyeneyo silo-5 avenue sibe sesiba lo bactus lapho kuzabe kusetshenzelwa khona up to lobhengula so siyaxwayisa sike sangena emgwaqweni sihlanganelana namapholisa kanye le-city council sixwayisa ama-members ethu onke asemgwaqweni ukuthi ngomvulo bengathengisi kuze kumelelwe iviki iphele i-city council isebenze bengeniswe ngokusemthethweni bonke sibatshelile bonke labathengise emavrandeni
laba-ke akade sebegcwele idolobho lonke bakuya ngaphi
abanye kade sebegijima lapho kule mali khona edrobheni kuma-CBDs besiyathengisela khona kodwa belezindawo zabo so labo sibatshelile njalo siyaqonqosela njalo ukuthi buyelanini ezindaweni zenu abade lithengisela khona bakhona ade abakosokusile abalamalayisensi akosokusile bakhona abentumbane bakhona abanye abalamalayisensi kwezinye indawo kodwa ade sebeminyene lapho kungavunyelwa khona so siyacela sicelisisa ukuthi ngababuyele ezindaweni zabo beyithengisela kuze sibone kuhleleke kubonakale abangelandawo yiba bazafakwa njalo ekufakweni kwabo kulabantu vele ababevele bethengisa khona phana emakethi yibe sizaqala ukubanika sincediswa yi-city council database khona so abangakarejisti kuvuliwe e-Dagmo office ekuBus Street duzane legodini laphana ukuthi begijime beyibhalisa ukuze bebe ku-waiting list njalo le godini sokwavulwa bakhona labo abangena khona exercises being done yokuthi abantu be-verifywe bengene bethengise so silwayisa ukuthi sibe lobulawayo omuhle obulawayo clean obulawayo ozasinika i-sanity e-right sinanzelela ukuthi sile cholera kulezi nsuku sihle siyivimbe masinyane kubulawayo kade ingakabhahi kangako so sizama ukuvala sikline ubulawayo yethu ebuyele kube ngubulawayo nalwana oma-kings and queens singananzelela ama-kings and queens ngabantu abahlala besimati so lathi sifuna ukuthi sihlale sismati
Nkosikazi Deborah Mkasa, okuhlanganiswa yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxelaye ekoBulawayo. Siyamangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kusanda kwenziwa umhlangano we-African Union Summit kule-Ethiopia, lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ekhale ngesikhudumezi se-El Nino abathi izaletha indlala emangalisayo. Ele-Israyeli lokhu lihlasela eGaza loba amazwe amaningi esithi kumele kumiswe impi le esibulalise abantu abaningi. Yes, singathi ke ezamasiko zizalilethela ngeviki ezayo sike sizwe kwamanje okuphathelane lezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelani njengoba sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ngolunjalo usuku lapho kumele sivuselelane emoyeni ngenxa yokuthi imoya yethu iyadinga, iyaswela izinto eziningi. Namhlanje ke sizavuselelana ngokuzwa ilizwi ngokubhala kukaLuka isahluko sesificaminembili esesiyangalombili indima yamashumi amabili nantathu siye kuma endimeni yamashumi amabili lane uLuka isahluko sika 8 ivesi ngu-23 lo-24 kufundeka kanje. Kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo kwehlela ke isivunguvungu somoya elwandle bagcwala amanzi baba sengozini. Verse 24, base besundela bamvusa bathi Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi wanqamuka kwathula kwathi thu. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha uJesu uhamba labafundi bakhe bagade umkhumbi kumbe isikepe beselwandle. Kwase kukhanya ukuthi uJesu mhlawumbe wayekhathele njengoba naye wayelakuba ngumuntu njengathi wasejumeka walala. Lele kunjalo-ke kuthiwa khonapho-ke kwase kusehla kwakhamuka isivunguvungu somoya, isiphepho esesabekayo khonapho elwandle. Abantu basebezibona isikebe sesigcwala amanzi sebesengozini. Ilizwe emfuna silikhangelele elithi buverse 24, Nkosi, Nkosi, safa. Nxa umuntu ozelwe ngowesifazane esahamba emhlabeni kulezikhathi lapha azizwa khona eyedwa ngenxa yobunzima ayabe ehlangane labo. Umuntu ngamunye ngamunye ulezikhathi lapha athi kambe ngizaphuma, ngizasila, ngizasinda kuloko okungehleleyo kambe. Bathi abafundi basebememeza bathi Nkosi, Nkosi, safa. Lapha-ke ngithanda ukuthi singakafiki kulaba abaningi sikhangele ukuthi kambe ngamunye ngamunye wabafundi labo wathini. Omunye wazibona esengasekho, ongasefile, wabona echiya konke ayelakho ngenxa yezigigaba lezi ezazibhekane lapho. Nxa sihamba emhlabeni sisaphila sifana labantu abakulowo mkhumbi ozahlangana lezivunguvungu leziphepho zempilo. Impilo le bathandekayo kayilula, kayilula kwabaningi abantu, lalaba abathi bahleli kahle sikhona isikhathi somzwangedwa, isikhathi sokuthi umuntu azihlole eyedwa kungela muntu angakhuluma laye kodwa azizwe esengozini impilo yakhe isicwila emanzini. Izivunguvungu lezi zingabe zisukela egumeni, zisukela emsebenzini, zisukela ekuhlaleni nje lapha umuntu ahlezi khona. Izivunguvungu zingaba khona phakathi komunye lomunye lapha esihleli ngakhona abomndeni. nxa sekunjalo uyamemeza lo umemeza kodwa laba babehlakaniphile bathi nkosi nkosi safa. UJesu ke wakhuza umoya wathula kwathi tu. Nxa usucwile ebunzimeni phakathi kwakho konke lokho kuyabe kuhanqile udinga umphefumulo wakho khala kuNkulunkulu uzakuzwa uzakumisela lezo ziphepho. Inkosi belathi zonke amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Christopher Fundira oyisifundi ekolitshini yeNational University of Science and Technology NUST eGobulawayo njalo elwela amalungelo ezifundi.
Induba ihlangana lazo nje abafundi kwele Zimbabwe. Sibalela izikolo phose zonke nje eseZimbabwe. Sibalela oMSU, UZ, Harare Poly, Bulawayo Poly, Mutare Poly, NUST, zonke nje izikolo ziyafana. Indubo esihlangana lazo ziyafana. Udubo olukhulu kakhulu kula wonke ludubo lwe-fees. Kunje so abazali bethu abaningi bahola iRTGS. Abanye bahola RTGS le-USD. Bara baningi balutshwane kakhulu abahola i-USD yodwa. Kodwa nje kunjalo still izikolo lezi zibuya zithi zona zifuna ukubhatalisa i-USD yodwa. Abanye bayatshintsha bethi bafuna 60% USD, 40% RTGS. Kodwa nxa sikhanyele i-percentage yangkhona, intengo yangkhona lokhu iyabe lokhu iphezulu kakhulu. Sikhanyela le nhlawulo ephiwa abazali bethu. So lolu ludubo olukhulu kakhulu, yilo nje esihlangana lalo kakhulu.
Kuyini obona sengathi kufanele kwenziwe ukuze kuqedwe indubo lezi? Yiziphi izinto ezingenza ukuthi indubo lezi zibe ziqedwe?
Into okumele ilungiswe nje kuphela eZimbabwe njengabafundi. Sicela ukuthi njengoba izikolo lezi nqazi zithi zona ziyacharge i-fees yokufunda, kumele bekhayele isimo selizwe. Ngoba kunje abantu abaningi bahola imali ezincane. Ungabuza ukuthi indawo behola imali ezincane uza kuthiwa yisimo selizwe. Kodwa nxa sebecharge bona ifees abasakhangeli isimo selizwe lesi. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa uku-afforda lokho. Liyakubona. Abasakhangeli ukuthi bangaki ama-students akwanisa ukuthi athi esebenza ngaphe zibhadalele ifees. Balutshwane kakhulu kungenxa yesimo selizwe lesi. So sithi thina ifees yethu echargewa ezikole le ingakhompeywa le fees eyayibhadalwa ngo-2013-2014. That was a different time. So kuyamele kubhalanse ke ifees ebhadalwayo le mali esihola abantu kumele uhambelane. Atsho ukuthi intengo yokubhadala ifees iye 3 times isalari yomzali. Hayi, awuhambelani ngisho.
Abanye bathi ekumeleni izifundi ligcina selingena kwezepolitiki, lina lithini ngalokho?
Njengabameli babafundi, thina esawe sikulwisa kuphela ngamalungelo abafundi. Asikazi esithi thina siyangena kwezepolitiki zelizwe. Ngoba akusekeli isifico sikhuluma ngama-national elections. Loba sikhuluma ngokwe-government hatshi. Okusiyabe sihluphana lakho kuphela ngabakhokheli bama-institution lawa awe-tertiary education. Ngakho-ke kwezelizwe hhayi thina asingeni eZimbabwe National Students Union.
Sikhangela umsebenzi eliwenzayo lowo okumela izifundi, kule themba na ukuthi izinto zingalungela izifundi phambili?
Ithemba likhona sibili, ithemba silalo. Kungasithemba ngaba sizami lokuzama. Njengoba sizama ukulisa izinkinga lezi one by one, la makhosi lawo kwezinye izikhathi ethatha iside late kutshengisa ukuthi ayi are on the right track. Ngilanga nje kuzalunga, ithemba likhona sibili.
Sibone lisiya emadala wezomthethwandaba lahambisa njalo ipetition likhuluma ngodaba lokubhadalwa kwemali zesikolo ngama US dollars kuphela. Kuke kwaba le mpumela
eHarare Poly lapho ke sinqobile sibili ipetition ethi sayihambisa ecourt basivumela ukuthi hayi ama students they are in the right, the institution cannot charge exclusively in USD. Ngakho hayi lapho sinqobile sibili impela.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Christopher Fundirwa oyisifundi ekolleshini le-National University of Science and Technology NUST koBulawayo, njalo emela amalungelo ezifundi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Le Studio 7 nesakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lo owaye ngumdlali weqembu le-Highland Football Club u-Alexander Kurula Maseko.
Maseko ngomunye wabadlali beqembu le-Highland abalodumo loba nje sekule minyaka eminingi. Wayekela umdlalo wenguqu ube yingxenye yeqembu le-Highland lodumo elihluphe ngeminyaka yama-1980s, kodwa uthe ekuqaleni wayethandabuza ukuyalidlalela ngoba ngesikhathi yena esiyadinga umsebenzi kulo ngo-1983 kabazange bemqhatshe.
Within that year ubiki yakhe wayehamba kuma-lower divisions e-check ama-players, so bangibona mina ubiki yakhe wabathuma wathi khona hayi umuntu nasiyamfuna. So now umuntu wayesikotsha kuluzeni uGarage Vikings uyabuya uyangitshela uyangibiza uyangitshela hayi Highlanders yakufuna ngathi hayi atshaza izinto zobuntwana kudala nta bamfunelani mina ngahamba ziyatrena phana bangixosha manje bangifunelani, you understand? So just that was charged in the case. Wase ah, no hamba uyozama laphana izinto zizoba right. So yikho lapho engasiwanga sesiyajoyina ke Highlanders. Ukujoyina kwami Highlanders guys ngathengwa nge $500. Then it was a lot of money, 10% $50 yen IP1.
Umaseko uthengwe liqembu le-Highlanders idlala phambili, kodwa kuthe ngemva kokulimala kukaDouglas British Mloyi wadlala emuva. Ube yimvimbi yeqembu le-Highlanders ethenjiweyo kwaze kwafika umnyaka ka-1989 lapho asuke wadlalela iqembu le-Darren T esigodlweni iHarare. Abalandeli beqembu kabazange bakuthakazelele ukusuka kwakhe, bamthuka besithi udonswa ngamakhala unkosikazi wakhe.
Baba lesikhathi lapho engasuka khona sengumuntu enjani, just to spread wings. Ndaha abandebele bayesithi kona hey yabona zikhona lelana selithatha uMaseko manje sisizikulaleli team wakuyisikhathi sakhona lezi. So ngase ngifuna ukukhuphuka nje just to do something different. Ngase wangadlaleli talent ma iteam ibuye izodlala eHarare ngangihamba siyababona angibabona laphana. Then the next thing umisithi sibebuye bedaye ndoda kubephi, hhayi ngadlala kuphela one season bheke 1990 sasesiwini league.
Uphinde wabuyala njalo esigodlweni uMaseko esethwele umsebenzi kwenye inkampani khonale, njalo uthi ukubuyela kwakhe kwadala ukuba agcine ethiya iqembu le-Highlanders ngoba engasadlaliswa.
Ngaphinda ngabuyela back eHarare sengithola umsebenzi. Ukubuyela kwami eHarare laphana babe singasamfaki elokuzini ethimini like usual. Ama-supporters athi nakhona no Maseko umuntu wethu angekayo ndawo, so Maseko kumele atraine ngapi eHarare siyabe sibuya simpike ama-games. So kusenzakala khonokwana uRoy Barreto wasn't happy about setup. So I remember the game yangenza ukuthi ngizonde kakhulu. It was a game sisiyadlala neThanganda basishaya 3-0 uwila te edifenda mina nhlele ebhelini ngadlalanga. So by then kule game esayidlala eGweru kwabuya iscout esasivele South Africa decide ngihamba ngale 1 week ngisiyabona intinto zinjalo. Hayi ngali bafika bajabula kakhulu, hayi ikho lapho kwaqala kusokusenzakala ngeke ama-transactions. The reason why i-transaction yakho neyayenzani yaphumelela is because nami ngase ngasadlala ama-games according to indlela engangiyifuna.
UMaseko uhambe kwele South Africa wadlalela iqembu le-Mamelodi Sundowns kwaze kwafika u-1996 lapho athatha impentsheni ngemva kokulimala idolo. Esuka lapho waba ngumqondisi wenkampani yenza okwamakhalekhukhwini. Kulezi nsuku uphatheke kunhlelo zokuphathisa abadlali bakwele Zimbabwe abasadlala lasebachiya umdlalo wenguqu kwele South Africa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Sakholo Joseph Njanji olivalise moyeni mthembo sithemba ukhiphe sidube, kodwa singakayihlukani nakho phela akade kukhona namhlanje. Abakucele sisisi eliphansi kwelikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba bathi kuyangiswa ukukhethwa komnumzana Rashman Ncube. Lo mnumzana tenda ipiti ukuba bakhokhele ibandla leli lilale Zulukandaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.